azodlalela Gibson ufuna ukutshela ukuthi udlalela into engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlalela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi-ke bahamba nodlalela udlalela luba khona Gibson kwesi sikhathi nxa kuto izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi sikushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabasa kusuba lodlakela abantu kuyatholakala kona kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kutiphuthana ukwazi ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f kuphila hhayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbekenziwa abantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela lyolwakhona olwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babe kwenza besenzela amanye amaphathi wathi mo nxa sebehlangana lamanye amaphathi lapho kuleprovinsi
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi kuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile bethi siye sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambaga kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kithi sebasala beyibambile but mana ngikutshele gips na kathi sikhuluma sindesemadebeleland region na angaze ngizokuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othiwe kathi esikhulumakuthi abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo akucubungula ukuthi athi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu bukhiphisi ba okunye umumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikho sibele sikudingisisa amapholisa abe yiwacubungulayo indawo ezinjengazenezizodlakela.